sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 ngabaka 2022 Mokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasadena kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi OxD. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBerg Bridge namhla atete izimota ezidulayo zelunga lezizanu-PF umnumzana Justice Major Mayor Wajajena ubotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola emelika US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi yiLamborghini kanye le-BMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco besiyathenga amagonyeti. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Partners kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Dole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane lemithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze i-press conference khuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhalo Godfrey Sole. Kule nto ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke osikhala-ke bathola amaloya, hhayi amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono emadale.
Libona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe?
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhoti ziyaveza ukubana ke Oscala, they were not let down in Langanese. They were let down by the system in our judiciary. You can Libani Amalunga, Ubana be pure Ipel. When I want to Zimbabwe, Ukli, Ubana, a judiciary, which is the court kufanele ukuthi kwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwakho wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being laid down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanelanga i-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupiyefu. Kufanele ukubana i-acte ngendlela independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga esihlangana la eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezani yikubona owathi kajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa use-pre-bail. Kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption iba babotshwayo.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-TPC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ejudiciary ukubana imise abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system ngoba yiyo kufanele ukuthi iprojekthe wona la malungelo.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George Kubamatanga etshele umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwemalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe osomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi kumsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba sikhokhele losomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo yikuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalisa ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo-auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetshenzwe ama-ministries nje lo msebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kakhesi kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segcekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala ingcwethi zikahulumende nxa kumbe yithenda kumbe umsebenzi okumele wenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bachwayisise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziceceshileyo ezakufundela emakolijini ukucubungula imisebenzi enjenganaleyo zikhanya lazo sezimangala ukuthi kwenzakale njani. Mbona ingani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi sekunanzelela ukuthi esikhathini esiningi abantu ngisho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali eningi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba nxa sikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngezikhwama zikaZulu okuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende okumele wenze kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. Ikomishini elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika 150 United States dollars. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili 200 US dollars iyakhokhwa yilabo abadinga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izeki yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili US 20 dollars. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha i-25 United States dollars, isigaba sonke kumbe i-constituency 30 US dollars, kuthi ke olwesabelo luzathengwa nge-60 US dollars. Izek ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesi sindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumende. Iningi lisola amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uNomzana Ziyambi Ziyambi, yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugrahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. uNomzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolwesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkitabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lelikomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. UNomzana Jinga Dube wayengumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo owaye kuviyo leZIPRA elilunga njalo ledalele iPolitburo yebandla leZANU PF walingena ngemva kwe-Unity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Kule Peace and Reconciliation Committee leya ilokhu isebenza lezinduna njengobupresidenti lokhu ehlangana lezinduna befuna ukubona ukuthi singaqedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi kuxoliswane kunyelwane ubulota njengesithu sakini asithi sodwa futhi esenza khonoko amazwe wonke oRwanda oUganda eRwanda kwaba even worse than owakithi.
Ungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana?
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo komiti njengabo Sisumasuku Angelina. She's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani le phepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa, so kukhanya ingathi sokulentsha, sokulento ezintsha kakhulu phakathi kovumelwano kwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi se-Gugrahund?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kunzima ukuthi ngisho ukuthi baxolelwana ngoba zange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi?
Ithi mina uma into ingazange ungela lutho lokuhluphayo waseyifamili yakho ingazange iwele endaba ungatsho ukuthi atsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabalayise noma ikanina lasozavuma ukuthi sowuxolisiwa. Hluphayo nje ukuthi into lezi hamba ebantwaneni bethu kanti singafuni kube njalo kanti sifuna kuxolelwane kuhlalwe phansi khunyelwane umlota phele into yonke phele ibe njalo
kodwa laye umnumzana Zihambi Zihambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide
hawu bangaki ngaba 1, 2, 3 ba ungabulawa ngamadizide but the main issue bawuyinto yezidangile
lo ngumnumzana Jinga Dube isiphathamandla sebandla leZANU PF ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibhejulu kazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi segugurawundi
okulusizi vele ofuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZihambi Zihambi uyavuma ukuthi benze icala okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi uperpetrator evuke esesithi yena usezinike amnesty mbona ngazathi lokhana it's either ikuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhoqazwe ubusuzibuza ukuthi kati right uma esithi kwankona lo dabo salalungiswayo ebala nje into eziningi-ningi umbuzo yikuthi kati abatshona bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswe so mbona ngathi konke nje khonokho akutoyo akuvumelani laba kwenzayo kodwa uma sikhangele inyanga ka-Agasti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna so kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu
lo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibhejulu kazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngegugurawundi silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC
inkulumo kaminister uZihambi Zihambi ngiyizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum so esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi yi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty ngibona ingazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo ngokubona kwami-ke iZimbabwe yikho sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha kumele kube ngumuntu ofresh umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni kube nohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu i-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza okuthiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution eleklozi osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims we need a victim oriented framework so i-framework ipolicy kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona leyana ekhulunywe nguZiyani impi njalo ipolicy yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe abantu abangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso lokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani namhlanje silokhu silabantwana abangela ama-birth certificate as a result of igugurawundi kathesi bekuthathwa izithupha laba abantwana abantu besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona kabazange babe lamaphepha labazali babo abazange babe lamaphepha ngenxa yegugurawundi kanti uthini yena uZihambi Zihambi ngezinto ezinjani
lo ngumnumzana Kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change beqoka ecingweni losithandekele Mhlanga we-Studio 7. Live Talk namhlanje lokhu sisedabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCold Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthi Sokhumalo usiphathela lolo daba.
Abalobele sisivumelwano bemelo hulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa nonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni ogutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje, unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi zigoqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifane emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephuma esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo ezilohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqesha ababalise. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqeshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments. Their learner support material, they've got very solid good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapemithi abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, uMphathita Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akala maphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseklasirumini ezamapemithi ama passport. I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, busine personal special system admitter. So that's why ngithi mina mayeze umntana ngimfake eklasini uthi amaphepha uyivuma fence angisangena ngalaphatha sibaxoshe.
Phawula ngalolu daba umphathi Ntambo Ndlovu yena uthe esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni amabili.
Abantwana bafunda lapha sine-agreement naye. Sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu abo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner that ku-agreement nale. I-owner ukuthi abantwana basale lapha befunda.
Abaphathi ntambo laba bobabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo, iCurtis Nkondo babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama-space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze-science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto enconywa kakhulu ngumphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esokwesula amaphemithi okufunda, ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kithi Woza Woza Friday, my darling, Woza Friday.
Uliviki uhlelo Woza Fridays lo mculi odabuka eMbebeswana uXolani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxd.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imiculo ethiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxd. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbebeswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was undercarpet. Not in professional level, but I was still trying to get until 2019. Ngamvele ngihlabela mina from esikolo ngangikukhwaya senza igroupu zembube ngangilida wembube but vele mina ngangithanda umculo wekwaito ngesikhathi sakuwo aqapha fokati umduma silila ila bantu abangenza ngazingafisa ukuthi one day nami ngibe nengoma yami ngathi nami one day ngacula. So ukucula is always in my head ukuthi one day ngizoyenza, fisa ukuthi le nto ngiyenza is in my heart.
Emzansi njalo wacindezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Thira ubaphethe abaculi Jongwe.
Nginama artists ase South Africa at DJ Thira, Fiesta Blake, Nani Ndemo from Platform One, Zanda Zaguza, Emza. Manje ngine track enzo yenza but asikaqeda ukukhuluma no Pepso Doom. Ngacela abantu ukuthi abantu basupport. We need support. Remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu, bawudownload, abantu bawushare. Siyacela ngiyatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and la ku social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxd uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo ngikeeps doing city ilale.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.